ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlawumbe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sokusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama-election andibala ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSADC lapha, kungadingeka ukuthi iSADC ingenele kudaba leZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatyeka babuNkomo ngoba nxa isivele isinje isikhumba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abaphart of iSADC laba esebenzele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungangokuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba xalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento le ezabe isihlongoza noma le nto ezabe isigunya ngaleso sikhathi kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphutha elikhulu lelo lenzo yiSADC.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwandaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kuningi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudoniselana okunjalo inhlanganiso ezifana le-SADC le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba leZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lwamavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ikuthi iSADC kathethi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama-observers kodwa-ke iZimbabwe is a sovereign country okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo ele-constitution yayo njalo elezimiso zayo zelizwe ofanele ukuthi zilandelwe okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyizanup PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlawumbe impawu zokuthi sekulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSADC izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe isiyimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungaye kuyiwe ukuthi akuyiwe emakhoti. Nxa isidlule emakhoti except nxa kule ndlela etshengiselayo ukuthi noma i-TPC noma izaphu noma yiphi iphathi eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu. Kube sekutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sokufika enye indlela yokuhluthela umbuzo ngezinye indlela lapho engagcina singenela khona iSADC. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSADC nxa kusafana ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokhu okutholakaleyo kumphumela yokhetho.